endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webutho lesizwe, uGeneral Constantino Chiwenga, uthi uProfesa Jonathan Moyo kumele aphume kubandla leZANU-PF. Ilizwe leBotswana lithi ingamanga ukuthi sebezavala isigodlo sabo eHarare. Kulamankampani ambalwa eZimbabwe alokhu ezimisamisa ekuthengiseni impahla emazweni atshiyeneyo ngesikhathi amanye efuna ukungena kumkambo weComesa. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Kambe abantu bayakhohlwa na ukuthi abafundisi bayelapha ngomoya ongcwele? Asemaningi amabandla akwenzayo lokho, amanye ngadlisa abantu utshani lenyoka. Kulayisok lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokwenziwa yinhlanganiso ezavezela uZulu ebulenjini be-inthanethi okwenzakala endaweni ezitshiyeneyo okunjengokukhahlanyezwa kwabantu. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.